lege indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi uzulu umphakathi omningi ungadala icala okwagadalekile ubimncinyane ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejele ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kuthi hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazilungiselele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo linjeni ngako ngathi mina soze ngidale icala liyazibuyela nje icala uzuswela ukuthi uzamelwa ngubani labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena ususeyadliwa zintwala zejele kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo
sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa yidivorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000 akusoze kwenze na ukuthi abantu begcine bephonga ukuhlala bese sabe kuyabhadala
ye akumele kunjalo sebezaphonga ukuhlalela khona lowo nje ukuthi njengoba imali zakhona sezingakubona abantu vele uthando lungasekho kule ngxabano abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bahle badlale lona icala lokulimaza lo omunye ngobana bezekhululeka ubana bayenkantolo bonquma lowo mshado uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphansi bophahla lunye so kumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabandizele ndawonye kuyakhathaza la nxa omunye azasuke ayele ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga lokhu sekusitsho ukuthi nje sokusemahlangeni ungaza kubuye ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthatho kawesulwanga kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo